Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zika Ward 26 seNkethako kubulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise uMnumzana Norman Mhlabane. Zona zifuna kuncintise uMnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga ozamela lindawo ekhanseleni ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma residents njalo, ngabantu asasilabo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo. Ukuze benelise ukufinyelela lolusizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa.
Ingabe kulesikhathi sokuthi ungekulekayo ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni. Emadorobheni bahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emakliniki kuyahlolwa bevukuzayo ngoba isifo esibi. Abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zika Ward 26 eNkethako kubulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise uMnumzana Norman Mhlabane. Zona zifuna kuncintise uMnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga uzamela lindawo ekhanselini kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo. Ibandla le-CCC belithe uMnumzana Mpumelelo Moyo wavuma ukuchiya lo mncintiswano ngoba sebencintisa sebebabili lo mnumzana Hlabane, kodwa yena ubikwa esithi kakwenzanga lokhu. Isikhulumeli sesigaba sakobulawayo kuleli bandla umnumzana Sweden Chirowoza uthi umnumzana Moyo kanye lalabo abatshengiseleyo abasomalunga ebandla labo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma residents njalo, ngabantu asasilabo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo. Njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we-province kuma minutes ethu ukuthi i-stakeholder ngeke waba umuntu oyebandla eliphikisayo. Sithi ukuthi umuntu wezanu lo muntu ovela uhlangothi lukaMonzora ngeke watholakala eseyi-stakeholder. Yikuzama ukuqila izakhamizi, yikuzama ukuqila isizwe seZimbabwe. Amalunga e-CCC esithi thina yi-Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho wepharty. Lokho kokutshengisela ukuzama ukuhlambaza iparty ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo.
Kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi uMnumzana Hlabane ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba, kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumanga?
I-confirmation le elithoyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. I-confirmation kubizwa ama-stakeholders, ama-residents. So zananzela ukuthi kuma-residents laphana kwanisa ukuthi kube lamasotsha, kube lama-teacher, kube labo-headmaster abangama-civil servants. So siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even la ku-internet ngoba phela abantu laphana kusho ukuthi sebeyahlukuluzwa nguhulumende. So bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho we-party njalo utshengisa ukuthi into yangkhona isiyo ye-party. Umthetho wethu we-party uthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communications department ukhitshwa yimi. So khonoko uhle utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo Moyo yayingekho emthethweni. Kwakungamelanga ama video nalana abe khona umuntu eyedwa angazake asukume athathe obhururu bakhe abe sesithi yena you are stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu. I-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba Nelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalabo abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcodlile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle but kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama-stakeholders. Yikho sokwenzakale khonapha enketha wadi 26. So thina njengebandla asingeke sakuvuma khonokho ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. Hayi ukuthi kule tribalism la ngamanga luhlaza ngoba uhlabani lo kaso wesishoneni uhlabani ngomunye walabantu abazibiza ukuthi ngabe sisuthu njalo izinto beninkulumo elethwa yizitha ezingafuna ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlaza ukuthi abantu be inketha bayalu uhlabani into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama cellphone wathatha ama video waqamba amanga ukuthi izakhamiza safuni uhlabani
lo ngumnumzana Sweden Chirowota isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni sako Bulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mpumelelo Moyo ngalolu daba ngoba ubelokhe engakaphenduli imibuzo athe simthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sisiya emoyeni. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by-elections njalo akhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Unkosikazi Lilian Mlilo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube kobulawayo owayevele engukhansila walesi isigaba ekubandla le-MDC Alliance lingakabi Citizens Coalition for Change uthi uphakathi kwala amalungiselelo. Waxotshwa libandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selithe yena labanye bakhe emakhansilini kanye lephalamende ngabebandla labo abangasalandeli iziqondiso. Asizweni ingxoxo esiqhubele unkosikazi Mlilo kanye lamalungiselelo akhe.
Yebo, ngizangena kukhetho eluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngizabe ngelabo mama abathathu engizancintisana labo lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube owezanu PF. Owesibili abe nguEsnat Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngwezapho uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwa-violator abantu abangivotelayo i-electorate kuyibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhuchiwe basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba lokuhlukumeza mina njengomama owayekhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela. Bengithemba bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle njalo kuyi
kuyi second term yami kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engakhuthwa ngayo hayi ngibona beza ngibise esikhundleni sami ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewardini sebenze labo ewardini ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngibizo lephathi yakhe mina ngibone ngani hayi konke kuzolunga mhla ka 26 I'm very confident enough ukuthi hayi ngiyabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023
aqhubeka njani amalungiselelo njalo lethemba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye oncintisana la
amalungiselelo okhetho oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kathesi ngilungisa ama flyers lama posters lama t-shirt then sesizawenza ilaunch ukuthi siqalise ukwenza idot bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu labantu ba participate and abantu ba cooperate loba sokube the change in name le color but abantu they are cooperating
lo unkosikazi Lilian Mlilo okhankasa kusikhundla sokudinga ozamela uward 12 enjiwe kobulawayo unkosikazi Esnat Khumalo ozancintisa kukhetho olufanayo esigabeni sinye ekubandla leRepublican Party of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Kwanele Hlabangana usanda ukutshela intatheli izindaba ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba ancintisana labo uthi amakhansila edolobho lakobulawayo ayehluleka ukuhlanza idolobho njalo lezikolo azithuthukanga Ugatshalo kahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 embikweni owethulwe izolo bathathu njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phosa amakhulu amabili i-165 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Uhulumende uthi lanxa amanani la esehla abantu kufanele belandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 behlabe ijekiseni le ngobuningi babo ukuze kube le herd immunity. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela lokungahlaliseki elizweni leBurkina Faso sokubangele ukuthi abantu balelo lizwe bayidinga ukuphepheli emazweni angomakhelwane. Lokhu sokubangele ukuthi ingxabangxozayo esigabeni seSahel ibhahe ngoba impahla zokusebenzisa kanye lokudla zingeneli. Abakhokheli ababili abasesigabeni seEurope bakhangelelwe ukwethekelela isigodlo seRussia neseUkraine kumalanga alandelayo ukuyakhulumisana nabanye babo ukwenzela ukuyekethisa abathi imizamo yeMoscow eyokuhlasela eleUkraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela lamlela mshesha
abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa lokhu kuvele ngesikhathi kunanza ilanga leWorld Cancer Day izolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Unkosikazi Matilda Dubo odabuke insiza South uthi azitholakala indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemtshina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ingabe kulesikhathi sokuthi kumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni. Emadorobheni bayahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emaklinikhi kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi yikho siyacela ukuthi ngase yalamlekeleka kube lokuhlolwa abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo la uzuze sukhululekile ma usuhloliwe siyanxusa uhulumende kulokhu omelele zempila kahle ngoba umkhuhlane obuhlungu ungawukhangela xa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu
unkosikazi siphathiswe nkalo esilikwe uthi lanxa bezempila kahle bayake befike emakhaya abahloli wonke umuntu
ukubuya bayabuya sibili abazohlola lapha ekliniki yakithi bayabuya bezohlola i-cancer ngithi but nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila negciwane le-HIV so ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njani hayi lamangikwazi kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila negciwane le-HIV okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa vele abakaze bahlolwe kukanti vele siyakwazi ukuthi i-cancer isigcwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakusiphi isimo
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Cabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki emakhaya
so sizithola sinobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayi cancer kumele ukuthi azaye emadolobheni aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emchineni emkhulu ahlole ukubana ikhensa unayo ngoba la emaklinikhi wethu asinayo imishina yokubana abantu bachekwe yilo uhluphe sizithola sinalo kakhulu noma ungaba educator labantu ubatshela ukuthi ikhensa izigaba ezinjani ikhensa itholakala kuphi nakuphi kusuke kungasekho ulusizo ngoba usukungela nto ngabasiza ngayo
kungakho uthi kuyadinga ukuthi ukhathe odokotela abazingcithi kumkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya
ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo ngekhensa kangcono abangamadokotela bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya abazofika bekwazi ukubana lento le itestwa kanjani sibe labadokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi wekhensa ngoba manje ma ungaye eclinic ulwazi lwangikhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lufinyelele abantu labantu ma bengafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziyo lokuthi umuntu asukumela akhona ayo emtholampilo
umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Rudolph Kotsore uvumile ukuthi abalayo umtshini yokuhlola kanye lokwelapha imvukuzane esiqhwalile uthi kodwa balazo indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlele ezikhulu zemaphandleni lo nyaka umkhankaso wokulwisana lo mkhuhlane womvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Gap okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni egwanda
siyabonga Albert ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikachris kande we-Studio 7
ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunenge ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabile sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in discussion encouraging it. Don't, because siyakubona thina masibheke ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals eMathebeleland ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama-individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo-deputy. At the end of the day kwavotwa nothing happens. Kuthi umgwaqo wetsholotshi yesabe kusuyisichibi nje weplum tru limele akulamuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bemashonaland and so on and so on. Bagijima abantu be-MRP bebanga imisindo besithi kanti manje why ukhashwa abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili njengoba nitheka kukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa kangiye-register ukuvota ngirejistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha ngisithi ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota akunginikezi mali, akunginikezi isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabile njengoba ngishilo, and at the center of it all is the fact that akula i-meaning to i-election. Ayisizi ngolutho, isiza laba ababe bedinga ukuthi bavotelwe babe ngo-deputy here and there, which is very sad.
Khona okungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF.
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo muntu weMathebeleland bhekana i-CCC. Abantu beMathebeleland baya bezobakwazi ukuthi lapha kudlaliswa isikhathi. I-example enkulu nguNkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angithi. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi liNdebelele nguNkosana shonela kula Nkosana emashonaleni. So bayali kumvotela. Abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake iNdebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela. So bayenzani? Basuka-kela abantu bamatamatisi baye ematamatisini bayethengisa amatamatisi ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo nezaph bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into le yehlula uJoshua Nkomo le. So lina zitshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba maramba kufungwa. So babhizi nje bazivulela impilo zabo. Abanye benza nale i-active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama kuthi sokulokhuphe osengophokeli we-CCC as long as uChamisa engasukuma wathi sesisupport uKhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yebona ukuthi sokungena uKhuphe wasuke wa-rebel against uKhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wena hoyale hoyale hayi bade kothi sithengise amatamatisi ukutshintsha kwe-attitude. Abantu abalimele labo yabona umuntu oyabe even i-trauma ye-experience yempilo yakhe as a whole time okwenzakala kuJoshua Nkomo okwenzakala kuNkosana Moyo manje and things like that. So into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela ilokhuyani iZimbabwe babona ukuthi i-attitude yabantu le isitshintshile. Otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi ngiyabonga, ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukutshintsha eZimbabwe but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo. I-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga. Ama-Republicans ese bajikele ezimpini ezinzima kabi.
Lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Akbetoroka uMandlovu yena oyingcwethi wezomkhuhlane wengqondo owayesebenza kwele Bhilithani njalo osehlala ekhaya eZimbabwe.
Ngaba lenhlanhla ukuthi ngathola i-opportunity yokubambana labanye abangani bami labo abangama mental health nurses e-UK. Kodwa lapha eZimbabwe besibabili kuphela kunhlanganiso yona leyo esayibumbayo okuthiwa yi-Mental Health and Learning Disabilities Action Group. Yikho ke sasesincusa abantu nje jikelele. Abantu laba, they didn't have to have i-qualification yokuba ngu-nurse, but just a passion and a desire to work with abantu abalama mental health issues.
Abantu bayeza ngobuningi babo, kumbe abantu lokhu bengafuni ukuthi kuphumele egcekeni lokho.
Ngibona ingani abantu ababuyi ngobuningi babo. Njalo kula challenges esingathi ngesikhiwa i-stigmatization, ukuthi abantu bakubona kufanele kube yimfihlo yabo, babe lenhloni zokuthi mhlawumbe bazise omakhelwane kumbe bahambe esibhedlela. Thina lapha kobulawa kule sibhedlela esikhulu okuthiwa yingutsheni, abantu balokwesaba ukuthi enhlanyeni, just like i-cancer, kulama cancer achiyeneyo, kuyafana lama mental health problems. Ikhona okuthiwa i-depression, kukhona okuthiwa i-schizophrenia, kukhona okuthiwa i-dementia, lokhu okuhlasela ikakhulu abadala, abantu ngasebekhulile sebekuma 70s, 80s, 90s age, lakho it's part of i-mental illness. So thina inhlanganiso yethu ngiyokuthi sifundise abantu kuma communities ukuthi i-mental health illness kahle kahle vele kuyini, ivangelwa kuyini, ivikelwa njani. Nxa kuyikuthi sehlulekile konke lokho kuvikela kwamhlasela umuntu, usizo lutholakala njani? Ngoba kwesinye isikhathi abantu balakho ukuthi babone ukuthi lapha kule nkinga, kule challenge, but bengabi lolwazi ukuthi actually although kule nkinga, kule challenge, there is help out there. Bengahamba bahambe kudokotela wabo, ku-GP, bengahamba eclinic bayecela uncedo, bazabatshela ukuthi umkhuhlane onje, umkhuhlane wengqondo, uncedo lwakhona lutholakala ngapi. Kulezi nsuku senginanzelela ukuthi kuma WhatsApp platforms, kuma Facebook page, you know, at least maybe once a month or once every other month, akuswelakali isikhalazo, umkhosi ovela kuma families bekhala ukuthi ukhulu ulahlekile, ugogo asimboni. And isikhathi eziningi ukhulu logogo laba babedinga sebayilahlekile, balawo lo umkhuhlane okuthiwa yi-dementia. Ikakhulu abantu abamnyama asiwazi njalo asiwunanzelele. Nxa sikubona ekuqaleni kwawo, siyabe sicabanga ukuthi vele, you know, umuntu omdala uyakhohlwa. Kwesi sikhathi uzosothwa uloyiwe, singaze sadinga usizo, sidinge usizo sekonakele, ugogo uselahlekele lwe 2-3 days engalalanga ekhaya, ule 2-3 days engabonakali. Sadly, on one occasion kwaba kubi sibili, omunye ukhulu watholakala esefile. I-COVID yenze abantu abaningi ba experience i-stress, ba experience i-depression, ngokulahlekelwa, ngokufelwa izihlobo, imisebenzi. Ekufelweni lapha sikubonile ukuthi ngesikhathi sama-lockdown abantu bebengavunyelwa ukubuthana, kwenza labo abafelweyo basale bezizwa bengaduduzekanga. Konke lokhu kuyakhoza i-depression. Sizabona ukuthi there's going to be an increase in the incidence ye-depression, kodwa angiboni ukuthi abantu bazabuya ngobuningi babo bedinga usizo, bedinga uncedo. Yikho ke ngibona kumele abantu sifundisane, sikhuthazane ukuthi hayi, uncedo lukhona for abantu abangaphathekanga, abakhahlamezwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Akbetoroka uMandlovu.
ebesixoxa layo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazane abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi banomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.